So kuyizika disendaba ku VOA indebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 27 kumabasa 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Isilinganiso sokuwa kwedola leZimbabwe iye-on-year inflation sesikhwele sayaphose kukhulu 96.4%. Sokusele insuku ezintathu kuphela ukuthi kugqitshwe uhlelo lokubalwa kwabantu ole 2022 Population and Housing Census uZulu ekhuthazwa ukuthi abambisane lalabo ababalayo njalo aphendule imibuzo ngokugcweleyo. Umsekeli kamongameli weMelika unkosikazi Kamala Harris usebanjwe umkhuhlane weCOVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isilinganiso sokuwa kwedola leZimbabwe iye-on-year inflation sesikhwele sayaphose kukhulu 96.4%. Ngokubika kogatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency. Lokhu kutsho ukuthi intengo yezinto ikhwele nge 96.4% kusukela ngomabasa eminyakeni odluleyo kuze kufike namuhla. IZimstars ithi njalo nxa kukhangelwa inyanga ngenyanga i-month on month inflation, intengo yempahla ikhwele isuka kokuyisithupha 6.3% ngombimbitho yaya ku 15.5% kulinyanga. Ithi njalo umuntu oyedwa usedinga amadola zinkulungwane ezedlula kancane eziyisishiyangalombili 8,366 Zimbabwe dollars eyokuthenga ukudla ngenyanga. Nxa ihlangene lezinye indleko ezitshiyeneyo, limali iba zinkulungwane ezilitshumi lanye 11,363. Lolu gatsha alusatshongo ukuthi umdeni wona usudinga malini. Ingcwethi kwezenotho zithi ukukhwela kwentengo yezinto lokhu kuveza sobala ukuthi uhulumende uyehluleka ukuluphatha kuhle udaba lomnotho. Nanku idola leZimbabwe liqhubeka lilahlekelwa luhlonzi nxa liqathaniswa ledola laseMelika. Emkambo oqhutshwa iReserve Bank oweForeign Exchange Auction izolo, idola leMelika elilodwa belithengwa ngamadola eZimbabwe alikhulu elilamatshumi phose ayisithupha 1:159. Kodwa emkambo wensitha oyiwo osetshenziswa ngamabhizimusi, idola leMelika elilodwa belithengwa ngamadola eZimbabwe aphezu kwamakhulu amathathu 1:300 kusiya ku-350. Sokusele amalanga amathathu kuphela ukuthi kugqitshwe uhlelo lokubalwa kwabantu olwe 2022 Population and Housing Census uZulu ekhuthazwa ukuthi abambisane lalabo ababalayo njalo aphendule imibuzo ngokugcweleyo. Uhlelo lolu luqale mhlaka 21 kulinyanga njalo lugqitshwa mhlaka 30. Abanye bakhala ngemibuzo ebuzwayo efana lokuthi nxa ulengane eyintombazana engaba leminyaka elitshumi lanye 11 kumbe engaba kubo grade 7 iyabe ilabantwana abangaki. lo ngomunye wemibuzo ebikwa icunula abanengi. Kodwa isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana eloba enkundleni yeTwitter uthe umbuzo lo uqhakathekile ngoba ujonge ukuveza sobala udaba lokwendiswa kwabantwana eZimbabwe. Abanye ababalayo babikwa bexotshwa emizini yabanikazi kumbe besethuselwa ngenxa yemibuzo enje. Sixoxele siphathamandla sebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Ye ababalayo siqalisa ukubabona bebhodabhoda mhlaka 21 nje kusisekuseni kuze kufikela namhlanje lokhu bebhoda sibabona okuveza sobala ukuthi uhlelo lolu luqhubekela phambili kuze kuyefika khona mhlaka 30 ngoba batsho njalo nxa bekhuluma emaredweni bona bezimstad. So sikhangela ukuthi nxa kufika lesi sikhathi namhlanje phose ingxenye yenani labantu bahlala eZimbabwe babe sebebaliwe ngoba siyababona laba babalayo ama-annual letters abhoda nsuku zonke engena izindlu ngezindlu ebala izimoli ezishiyeneyo.
Abantu bayavuma yini ukuhlala phansi lababalayo laba bephendule imibuzo ngoba kulembiko esiyitholayo abanye bekhonona kakubi besola imibuzo abayibuzwayo.
Iningi labantu iningi lezakhamizi esesithe saxoxa lazo hayi kukhanya abaningi sibili bayasebenzisana lalaba ababalayo bayasebenzisana lama enumerators njalo abaningi bazimisele ukuhlala imizuzu ethize sibili ngoba imibuzo ebuzwayo iminenganyana kuyafika phose amachuma amane emizuzu. Umuntu lwana uyabebuza lokho ebuza kwezinye indawo njalo nxa kuyikuthi imuli inkulu kuyafika sibili kumzuzu engaba ngamachumi amahlanu. Kodwa esikunanzelayo ukuthi abantu bakobulawayo bazimisele sibili ukuthi basebenzisane nalaba abantu ukuthi babalwe njalo iningi nxa siqoqa lalo liyaveza ukuthi hayi sebefikile emizini yabo sebebabalile babuza leyo mbuzo eyabe ibuzwa ngoba imbuzo yakhona sibili ijulile. Iquestionnaire yangikhona ile mbuzo phose engaba lezigaba ezilithumi okuveza sobala ukuthi information eyabidingwa inengi njalo silethemba lokuthi izaphathisa abahlali bakobulawayo abahlali beZimbabwe ngoba ukubala kwakhona kugoqela ukuthi umuntu anike lawo magama abantu abayebethe balala ngobusuku bukamhla ka 20 ngolwesithathu lolodlulileyo kusiya kusa kungolwesine umhla ka 21 ngokunjalo ke uyafica ukuthi engxenye kwesinye isikhathi imoli yabithe yaba lama visitors yabe sikwazi ukuthi bekuli kefu lepasika bonke labo bantu ke bazabalwa lapho kade belele khona. Sokungenza ukuthi mhlawumbe kwesinye isikhathi imizuzu iqinise sibamnengi kodwa ke siyakhuthaza ukuthi abantu babekezele abantu basebenzisane logatsha lwezimstadi ukuze kuphume inani eliqondileyo labantu abahlala kobulawayo lalokho abangabe bekwenza imisebenzi abayenzayo. Abantu bangesabi ukukhuluma abakwenzayo nxa kuyikuthi umuntu uyivenda achaze sobala ukuthi hhayi yena uyazithengisela imibhidi uyathengisa lokhu nalokhuyana baza kubhala phansi konke konkala nxa umuntu engasebenzi bakuveze khonokho. Lanxa kuyikuthi umuntu uphelele endleleni ukufunda siyakhuthaza ukuthi abantu bakukhulu mekhona ukuze kuvele sobala isimo sepopulation yelizwe isimo sepopulation yakobulawayo.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Izakhamisi zeCholocho zithi lonyaka zibhekane lendlala embi ngoba izulu kalinanga kuhle. Zithi kwezinye izigaba izifuyo seziqalile ukuswela amadlelo. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo wake wamela iCholocho edalele ePhalamende njalo eyisakhamuzi umnumzana Belief Gawule olilunga leZanu PF.
ECholocho Gande kubi emasimini indlala sibili indlala yako konke indlala abantu abalakudla ukudla izulu ikilizile izulu labuya kuhle kuqaleni wathi ngemva kwakhonokho amabele atshabalala ila izulu labaleka amabele aza awonakala ngokunjalo kwakwazise lotshani ezifuyweni utshani uzashupha njalo izifuyo zethu lazo zabulawa yindlala kwazise amanzi azafu super akungasanga nemizamo yokuthi kulungiswe konoko kusese masinya kangaka ukuthi kuvikelwe konoko sokumele uhulumende labathi ncedisa ama NGOs bangenele bancedise uhulumende lapho bangayenelisa khona ukuthi bebonaka ukuthi abantu bangathola ukuba kulungiselele ukuthi abantu bazadinga ukudla ensukwini ezilandelayo kuphinde njalo ukuthi abantu izifuyo zazo zidinge ukuncedwa ngokudla nangamanzi lokhu vele yikhosi lokhu khona esigabeni sethu umumo wezinto awumanga kuhle lapho esiya khona kukhanya kunendlala sibili esiyilandayo
manje zikhona yini inhlanganiso eziphathisa uZulu esiyasizibone ziphathisa esezicalisile
zikhona kande inhlanganiso ezincedisayo uhulumende ezinjengabolidi lezinye eziyazi ukuthi ngaso kufika esikhathini esinjalo ezingenele ziledi okwakade ezinto sezifumile ngoba kade umnyaka ophelileyo hhayi abantu bebedobhidobhile ngeba izulu liye kuhle kangakani kodwa kathesi hhayi ukuthi inhlanganiso lezi kuzadinga zibuyelele njalo ziyekhangela zibone ukuthi umumo zabalinisi kacebise ngama-reports abo kuhulumende ukuze uhulumende abakhombe lapho kunendingakala khona ukuthi bancedise khona ngokudla kwabantu ngoba abantu bengabulawa yinjani
manje nxa sikhangele zona izifuyo-ke ziyimi njani ngesikhathi sona lesi singakayi phambili ukuthi ngesikhathi sokuthi sokusilela kakhulu kunjani okwakathesi kuzifuyo
okwakathesi kanti ngingathi mina ezifuyeni kusesengconywana ngoba utshani bona obukhona obuthileyo busesekhona okwakathesi kodwa buzaya kuthabalale phela ngoba utshani lowa usazange bavuthwa sile waze wasendimeni enhle but ukuthi uqhubeke ubukhona ngesikhathi lesi sobusile esilandelayo kwazise kuzaba lolo ukuthi kuzaba lendlala yokudla kwezifuyo ngokunjalo ke okwakathesi kusesengconywana ngoba sadobhadobha kholoko kukhona
umnumzana belief kaule isakhamuzi secholotsho njalo wake wamela lesi sigaba ephalamende ulilunga lezanu PF elikubonile na ukusemaphephandabeni iNews Day ithi kulomantshi wakobulawayo umnumzana Stephen Ndlovu omiswe enkantolo esetheswa icala lokusebenzisa amandla akhe ngendlela engayisiyo uNdlovu ulokhe evalelwe njalo ukuthoniswa kwecala lakhe kuzaqhubeka ngolwesihlanu iNew Zimbabwe ibika ukuba uhulumende uthi kuyize ukukhethwa kukamnumzana Enoch Mupamahombe ukuba ngumeya weHarare. UMapamahombe ukhethwe ngamakhansila ebandla le-Citizens Coalition for Change ngolwesihlanu. Uhulumende uthi unanza osaphethe lesi sikhundla umnumzana Stuart Mutiswa olilunga le-MDCT. Ikroniko ithi abakwamanye amazwe ababukisa impahla zabo eZimbabwe International Trade Fair bathi bafuna ukuqinisa inhlelo zokuthengiselana leZimbabwe. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Yeah, sanibonani bakithi basakazi konke nabalaleli be-Studio 7 umhlaba wonke jikelele. Bakithi ngizathi nami ukuthi ngiphawule kancane nje kona lapha mangisizwa abantu bekhuluma i-Studio 7. Bese ngisithi khona yazi iqiniso lona li-right iqiniso mpela liyamkhulula umuntu ngoba la kuneqiniso khona noma nje kungenakuthula kodwa ke iqiniso lona liyinto ephilisa abantu ngizwile laphana kuthiwa khona umongameli umnangagwa owalalisela lo president wase-France lo owine ama-elections and then uthi ungumngane wakhe okay. Angazi ukuthi bezosikela nini ukuthi umngane wakhe uba kungenziwa ngama-elections ngoba siqala ukuzwa manje ngoba bekunama-elections esewine ama-elections sesithele ukuthi ungumngane wakhe njalo ilizwe lase France kakade akusikuthi lingabe isitha selizwe lase Zimbabwe kuphela ilamazwe ahlala ekhuluma ukuthi khona no hulumende wase Zimbabwe akuzame ukuthi uhloniphe amalungelo oluntu lwase Zimbabwe uhloniphe nomthetho sisekelo wase Zimbabwe and so forth so laphana mase kubuzwa futhi laphana isikhulumeli sabo uthi ye hayi khona lokhu kukhulunywa ngupresident wabo kungabe kuliqiniso ngoba ubonile ngoba laphana kusenziwa lokhu nalokhuyana wathumela olimele walo iambasada ukuba bekhona laphana so ke ngithema ngithi ngilalela kahle mayelokhu ephendula ebuzwa intatheli ngathola ukuthi shem njengehlala yenza bantu benkosi uyadayiva nje yazi uyadayiva ngathi ngumadribula ebhoreni akaphendule njengokuba imibuzo ibuziwe
Salubonani, salubonani, basakazi, nani balaleli be-Studio 7. Basakazi nabalaleli be-Studio 7, ngiyakhala ngikhala ngalezano bandla. Esesiphenduke manje saba ngumhlatshelo, saba ngumnikeli womhlatshelo ngalezano le. Ngempela ngempela izano ngathi seyithathe yanikela ngathi emazweni. Sesihambe saphuphela emazweni, nakhona emazweni ngapha la besithi siphephela khona. Abasifuni ke kwamanje izani yona ayikuboni konke kukho konke lokho yona nje abakhokheli bakhona bezano abumnankagwa nabo gawule nabo suwenga nalabo obathombani lothuma lona bona ababhizi ngokufida amaphoketa abo ukuthi abantu phasi baphila kanjani hhayi akusindaba yabo leyo ezilongibona abantwana befunda bebakhiphile bengafundi kwakhona ezimbabwe thina-ke izihluphekile esithi sizamela abantwabethu yikho sokuyikufa kwekusasa labantwabethu lethu lokhu ngoba ma ngabe sicoshwa kwamanye amazwe ukuthi abantwabethu sizobahlangana ezikolweni abantwabe sizobafundisa ngani ngendaba zabo omnankagwa lesi siyacela abantu bakithi ukuthi cela ngabe ifi ngabe kuyabanjwana sibambane sikhiphelezane sike sithathe ama-differences nje siwabeke eceleni ukuthina ungayiphi iphathi wena ungayiphi iphathi ezilungu waphuma izanu bantu bakithi izwe lakithi lilungile esimeni esirayithi asibambaneni bantu bakithi sikhipheni izanu izanu iyasibulalisa bandla
Hey, Studio 7, Studio 7, ninjani, nje lonke bona napho, Gibbs, Ezra Chisa, Tungamile Nkomo, Sithandekile Mhlanga, lonke nje lizwe nje libingelelekile, hayi, siyazizwa mpela izindaba, mpela sizizwa zinjalo zitshisa. Hayi namhlanje uzothanda ukuphawula ngebandla lezanupf leli ibandla lezanupf leli lithi liwine emakhaya lithi liwine emakhaya emadolobheni liyadliwa umbuzo wami uthi kati bangaka abantu abasemakhaya abantu abaningi abasemadolobheni labasemakhaya ibaphi abantu abaningi masibala nje abantu phela ungakhangela ibulawayo ukhangela iharare ukhangele nje amadolobho nje wonke lapho izanupf ethi idliwa khona kodwa iwine emakhaya kusezanu PF lesi sokuthi isiwini emakhaya ivotelwa ngobani emakhaya kuba ngobantu emakhaya bayivoteli ivotelwa ngondova yini ibandla lezanu PF lesi livotelwa ngobani emakhaya khona leli yapolisi liwina khona thina bantu bezanu PF liyafuna ukudlala ngathi liyafuna ukudlala ngathi emakhaya vele zanu PF kayiwini ngitho ithi emadorobheni lapha kuwini MDC emadorobho lintshela ukuthi kule phathi okuthiwa ingawini emadorobho wonke amakhulu ezimbabwe kodwa kube lebandla ethiwa liwini emakhaya linjengezanu PF usho ukuthiwa izanu PF siwinile ngaliphi hayi lapho silotshwe egcekeni lapho silotshwe mina zahlala ngisala ke khonoko
Studio 7 njani ya uma umaphosa lapha kondolwane esigabeni zamakhulela hayi ilizwe linzima kakithi South Africa laizijikela sofake sekhaya bakithi sevota saba nenaki ngoba siyavota this year next year imean sorry kodwa ke ukuvota kwethu ngibona futhi sihlupheka ngoba abantu bakithi asicabanga ngokufana abanye basakhuluma ukuthi kuvotelwa umqondisi yabo zapho ubekhangile phela sithethe bathanda yamaqembu lawo ngenhliziyo njengathi sathanda ngoba amaqembu akhe lase ngathanda kakhulu bakithi basho ukuthi kumbe siyazonda ngoba sathanda amaqembu phela ayisindebelele kodwa esikubonayo kayi ndawo kwamanje okwamanje mina sengithola umqondisi wejoin empelile okuzele i-TPCC ngoteleni yona ngoba i-opposition engiyibonayo elenqubekela phambili okwamanje ngoba lokhu siloke sikhuluma sithi sifuna kwethu amaNdebele alokanye ngisikuthole lokho ngoba kuleyinye mpela ude wakhuluma mpela umina ngakwa lapha ngamthika ekhuluma ithi abazitshona zibonisele ukufayela iqinisile bazakufa abantu ngoba bento enkulu bakithi fanele sikhipheni izalo esihlalela ba sikokhuluma ngokuyabelwa kwilizwe lakithi abakomthakaza hhayi lapho siyangena sithi akwamanje vele thina njengathi njengami nje ngicabanga kanjani ngijoyine into engiyazi ukuthi kayindawo asilandeleleni bakithi ukuthi sifanele sivote i-TPCC sikhipheni izalo sikokhuluma ngesizwe sakithi ngiyabonga.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi eleSomalia, eleEthiopia kanye leleKenya azathola usizo oluvela eMelika ole $200 million eyokukhusela izigidi zabantu ezingamachumi amabili $20 million ezihlaselwe indlala. Umsakazo munye uthi njalo abahlamuki besimoslem abedlulise amalawulo abanobudlelwano leqembu le-Al-Qaeda kwele mali bathi bathumbe isotsha lakwele Russia elisebenzela kwele mali lingaphansi kwenkampani ye-Wagner Group. Singene kudaba lwemelika. Umsekeli kamongameli waleli lizwe unkosikazi Kamala Harris usebanjwe umkhuhlane we-COVID-19. Eloba enkundleni ye-Twitter izolo, uHarris uthe lanxa kunjalo akalazo impawu zalumkhuhlane. Ngokunjalo uthe uzizwa elenhlanhla ngoba wahlatshwa wonke amajekiseni e-COVID-19. Sixoxele osebenza kwezempilakahle eMelika unkosazana Brenda Moyo.
Bengibona nje ngikhongonandlelela ukuthi kusukwana ezedlule kumbe kunyanga lezi ezedlule iziphathamandla zikahulumende weMelika ezimbalwa bezikhanya lazo kumenyezela ukuthi ziba nje kumbe zile COVID-19. Ngingazi ukuthi imbangela ukuthi laba ngabantu abasebenza labantu abaningi hamba endaweni eziningi ezehlukeneyo behlangana loZulu behlangana labanye abantu abehlukeneyo. Kodwa kokuthabisayo ukuthi kule mibiko njalo eyokuthi uVice President uHarris kaguli laloba igciwane likhanya likhona emzimbeni wakhe kodwa kaguli kalalokho okuthiwa ngama-symptoms. Okunye okungithabisayo ukuthi uzikhulumele yena wathi uzaqhubeka esebenzela ngekhaya akazukuphuma ayehlangana labanye abantu. Kukhanya ngani ubela i-COVID le ngemva kokwethekelela e-California. So singazi ukuthi kumbe igciwane lelulithethe khonale. Okunye njalo okuthabisayo ukuthi uVice President wahlatshwa amajekiseni womabili awuvikela, wahlatshwa nale i-booster shot. Lokho okungabe kuyikho okubangela ukuthi angabi lama-symptoms, akhali engaguli. Njengalokho kade sikubona esikhathini esedluleyo, sibona abantu begula bebulawa yi-COVID ikakhulu ngesikhathi lesiyana abantu kungakabi lama-vaccine. Yikho okuthabisayo khonokho ukuthi labo abahlatshwayo amajekiseni womabili okuvikela baphinda basaba ama-booster kususa kulobufakazi sibili obugcweleyo obutshengisa ukuthi ingaze kubambe i-COVID yakhona kodwa umuntu kaguli kakhulu.
Kuyini ongakuxwayisa labo abalokhe bethikaza kumbe bethandabuza ukuhlatshwa?
kuqakathekile kakhulu njengoba ngengatsho ngaphambilini ukuthi u-Vice President uKamala Harris umuntu owasatshwayo amajekiseni okuvikela ngathi ama-vaccines washaba amajekiseni womabili ekuqala leyesibili washaba ne-booster. Kuyakhulunywa ukuthi khathesi laloba elalo igcikwane elayo i-COVID kodwa kaguli ngumuntu nje oziphileleyo asizwanga ukuthi umbuthaya likhanda kumbe uyakhwehlela kumbe osokumele aye esibhedlela. Ngakho-ke mina ngilokhu engiqonqosela lokhu engikhuthaza uZulu ukuthi nxa labo bangakahlabi lamajekiseni kungaba yinto enhle kakhulu ukuthi abantu bahlatshwe bavikeleke. Siyabona njalo ukuthi inani labantu abahlaselwa yi-COVID lapha kwele Melika likhanya lisehla lokhu liqhubeka lisehla. Kodwa laloba kunjalo kasikwazi ukuthi kuzinyanga ezizayo kuyabe kuminjani. Engxenye singabona njalo lomkhuhlane usumemethe. Ngakho-ke ukuthi abantu bahlatshwe amajekiseni okuvikela ama-vaccines eyokuqala eyesibili le booster shot ngiza sokukhulunywa njalo kakhulu sokukhuthaza ukuthi abantu bathathe ama booster shot awesibili. Lokho akangazi ukuthi abantu bazakwamukela njani kodwa inkuthazo yami ngeyokuthi abantu asihlabenini amajekiseni okuvikela la eZimbabwe bakhona njalo abanye izihlobo zami lami engizaziyo abalokhu besithi ye asihlabi thina ye unje konje asihlabi amajekiseni asikwazi ukuthi kuyini abasufaka khona emzimbeni ye bazasenza sibe ngamarobhothi. Omunye umngane wami wanjela wathi umntanakhe wathi khona kuye amajekiseni ona layo esiwahlabayo in 2 years sizaguquka sibe zinkawu. Ngathi kambe sure ngakho hayi asoze siguquke sibe zinkawu siyabe lokhu esingabantu yila sile mpila kahle sesivikelekile emkhuhlaneni we-COVID.
Unkosazana Brenda Moyo isizalwane seZimbabwe esisebenza kwezempila kahle eMelika.
Tiensansa Latifa umkhuba osubhathile emhlabeni wokusekelela ubundla lobunyamazana kusenzakala angilankani labo ubundla lobunyamazana that has costed the life of foreigners in South Africa. Tutula Timons have taken over from the Lindala Repatriation Center, a detention facility for undocumented migrants in South Africa. This world has become hell, and South Africa is the capitalist city. Deep Sloot is the union building. Tutula Movement is the cabinet. Unsanchwa itungamela. Abagiti bakanzunga bepila wenziwa itilingati. This South Africa place of culture is merciless. Fare thee well, son of the soil. The soil of the sun shall bury you. Mzuli omse. Let me moan the un-African tendencies by South African elements behind the Tutula Operation Loyalists, led by Nkantalax. They drink dry our blood for wine. They munch cold our bodies for dinner. I call them saints of Satan, the vampires. Their appetite for Zimbabwean blood is unquenchable. Izilakalaka zabo zivingqoza zixoze igazi labafowethu. Bamenza thina babhodla abafowethu. Ramaphosa and Comrade ED lithini makunje lakhelene abantwana sebevukelana lina libhizi ngamakhapachino. Sisman, a minute of silence. Dear Santa Lux et al., you have decided that a son of Kes, the father of four, a gardener in the four-ways neighborhood of Johannesburg, South Africa, by the name Elvis Mpota Zwenyati, be dead at 43, leaving behind four kids. They say a dead foreigner is more of a convenience to them than a live one. In Deep Sloot, Extension 1, on Tuvelisa Street, 20 meters from his home, early hours of the morning, Wednesday, April the 6th, 2022, Elvis Mpota Zwenyati is gruesomely murdered. A minute of silence.
Desire moyoxide imbongo enkulu esola ke udlakela oluqondiswe kwabokuza kwele South Africa olubangele ukubulawa kwesizalwane seZimbabwe uElvis Nyathi. Makalale ngokuthula siziphethe ngebezihamba phambili. Isilinganiso sokuwa kwedola leZimbabwe year-on-year inflation sesikhwele sayaphose kukhulu 96.4%. Sokusele insuku ezintathu ukuthi kugqitshwe uhlelo lokubalwa kwabantu olwe 2022 Population and Housing Census. UZulu ekhuthazwa ukuthi abambisane lalabo ababalayo njalo aphendule imibuzo ngokugcweleyo. Umsekeli kamongameli weMelika unkosikazi Kamala Harris usebanjwe umkhuhlane we-COVID-19. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.